Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi kungaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngalo emandaweni ezishiyetshiyeneyo, abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezikhathi ezidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezishiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla le MDC umnumzana Morgan Tswangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Kesizwe amazwi akhe.
Dalo kupakati pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zvese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. No way forward. Dialogue is the only answer. But akati munangagwa ukaramba une musikanzwa wokusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro romutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisiti nayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka ku constitutional court. Munozvizwa. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvo. Aka gadzwa ne Concord kwete nemi. Chizamba machisa. Gukula. Saka isakati dambu dziko iri ndorata kufana kudila naro. Kudila naro kuti zviite sei. Kuti muno vatsvangira tichikurangarira inhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nemareforms. Ndozvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzi vachibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla le MDC umnumzana Morgan Tswangirai obhubhenya kenye.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona, kanti njalo sabona abantwana kuviki zedlulileyo abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama-night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu, ngasoze mina ke ngiwaqambe bawo mabhawa owabonakala khona abantwana, abantu kabakho happy, abantu kabajabulanga. Kanti njalo emalokishini into esikhomoni sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngale le mindawana ezishiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithathe izidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacalisini, okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane, bathelelane imikhuhlane, le nto eziningi ezinjalo. Kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu, ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali, abantwana bathola izimali kodwa bengekula responsibility. So abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzela khona amavuzu party, izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So-ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho, ngoba kuyabulala imorality kuziphatha kwabantu, kuphinde njalo kuyamemethekisa nemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imisebenzi le engalunganga iqhubekele phambili, abafana labamakhombi lokunye okunjalo, izaphathisana
kakhulu. Futhi sikhangelele ukuthi bezakhamizi naye wonke umuntu ancedise yalo lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu i-chef, othengisela umuntu i-chef yokuthi azivulale. So lowo muntu kumele aboshwe. Sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona, abantu abaresponsible ku-society bazancedisana lamapholisa. Sikhangela ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yona leyinto enaziyona leyo, kukuthi kuvamile ukuthi kunje so njengoba kungumgqibelo wokubila izikolo zivulwa kuthela abantwana sebedakiwe besezinto ezinjalo. So-ke sikhangela ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisa ukuphathisa ngethole lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona. Angeke sivume ukuthi Bulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekoBulawayo. Mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona, ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle. Especially ubona nje ma usestimeleni or in public transport, ma ikuthi especially estimeleni kune 2-seater ne 3-seater, ungahlala ku 3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala, akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi, noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalela ngapenda yini eminyama la hayi abamukeli abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India so many years I think it's hundreds years back but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele ibilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama choice ukuthi silidlelelo bilebile or singalisho ngoba ukudla okutholakala la e-India kuyatholakala njalo e-Africa so kukitho ukuthi sidlelelo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama spices achiyetshiyeneyo agcina esilimaza esisini thina esingajayelanga ukudla ama-spice
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama-night club futhi amandiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya kuyabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulo muntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwana
cha ubona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees for instance city especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjaninjani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe reporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis
hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India
hayi ngiyabonga lamba bakanti
hayi sibongi Loge ngunkosazana nomthandazo Nkomazana isizalane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khona le eIndia njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla le-MDC ke sizwe ingxoxo esibela
besikhona le kumeneka ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sifike ekuseni abanye balele khona abantu babuye ngokuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai
umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu kanye lefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapholisa ebekhona kodwa kuba khona kwamapholisa ebemaningi kakhulu kade ukuthi mangaza ukuthi ngaba kwenze njani ngoba kube ngokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula ichawe sibone lamapholisa akho aseZimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu umsebenzi ube muhle ukhulumile ubaba uMr. Chamisa onguye umkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sibili and kwakhuluma lezika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu ebebe bonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho ukuthi ubaba uTswangirayo ube yindoda xa usizwa abantu sebekhuluma ugcina uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo indoda mpela ibiyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTswangirayo isithi abantu bengagqoki impahla zebandla
ngithe nxa ngifika okwimazi lesi sithi esigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile okwimazi le ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tswangirayo ulale ngokuthula okuyimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi wechawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu
bebekhona yini abebandla lezanu PF
abebandla lezanu PF kade bengekho sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO kodwa zanga besike but engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu kade bedanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi akulolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye bawakhuluma so kade bengekho embona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi bangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu ngekhonomi ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle
sizwa kuthiwa umama kaTswangirayo walile ukukhulumisana lo mnumzana Chamisa liqiniso yini
akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngihleli kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasifika emathuneni sime emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTswangirayo lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemili sahlala khona basabanga abantu abadlayo sisiza akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumelayo kakhulu mina ngizibonele ngamehlwane bedumelene emnqanga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni
alo ke ngumnumzana Solani Moyo oyazakala ngegama lokuthi nje emnyama umgcini isihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa laye ecingweni eseBuhera
lamlela ndwandwe
lamlela nampa bafowembula
Izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni, inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo, njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-uniform selithiye iningi labazali lithawa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni e-Bedbridge abakade bechapha belubhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zithi zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele ubuzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi, asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nimali leya, ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni. Kuthiwe obuye engelayo uyaxotshwa. Manje hayi, asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala, le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsho lo nijodo kasidla.
Omunye njalo umzali uNkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima okunye okumangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa eGwanda kuphi imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vele sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2 32 pages, i-ballpoint ibiza idola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi semawane uthi sebehlalela evalweni bese sabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthwe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sizothi lo nyaka vele embulazani ukuthi kufike nje uGast siphila, sabe sesihlize sahliza ngoba hey, le maplazini khona lapho kumele ziyudla khona, hey, amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona la sithembe khona kubo storage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona le kumele siyafika nje. Umhlaka kusafika yona le weekend lale. Kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hayi ayikuzima.
Umoya uthi labo babhekane lendlala enkulu, njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbo ovela kuhulumende lonyaka. Osekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba. Akula bayilokhu uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari, kuzivela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla. Kuthiwa amabizo yiyo amayalahleka, bhalisani kutsha. Asazi komeke kumbe bazabe bayathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ukuthi ukuthi sonke nezifuyo zethu hayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona lesiyibonayo kufanele abantu bayikhulise endleleni, bahambi bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiki. Izulu leli ayisikuthi kalikho, likhona kodwa kungakhulunywa le ndleleni batshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi le afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, lezinyoka ezisegangeni azifanele zincitshwe ngendaba yethu. Indleleli ifanele iyekhulunyiswa badala bami. Ayi singaza ke thi liswele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingaza ke thi liswele izulu lokuphila kulonela iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi eMandebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngeke senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Kunesisimo sokuthi umama vele sikuyaza ke sivotile omnye umama 300%. So ngizizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba kuzaphuma umama oyi-one khonapho. Lele konke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibaba bokuqala ukungayivuki ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa ipolicy khona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number one kube sokubuya kabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe ephalamende ukuthi kuthiwe le ikota ngeyabomama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angisabona ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi xa utokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama azaye votela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana labo abavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi.
Obaba baba kwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi omama vele sokule bhokisi labo voti. Kodwa nje xa kuyukuthi kuhlangene umama labobaba kukalutshwana ngabe kuqala ukuthi sikile konke bathi wonke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikile ithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala. Kodwa uyakwazi ukuthi vele kuya ngesikhathi esinje lo nalowo yabe vele ngedisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi usungatshintsha ngoba umuntu ukuthi ewuvotele umama sithi nxa amavokisi ehlangene kusuka kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi ongawuzifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrate ekudingeni umama abe sengena lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Kakhulu liyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisa abafuna ukungena. Ibandla liyakusekela lokho li-50-50 ayikhona lekota i-50-50. Kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezihluphayo ezenza ukuthi omama bangacele lingasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene kwi-Secretary General mbu-deputy angene lomuntu ongubaba uzafica ukuthi obaba futhi bayebale balazi indlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi niyabe ungalayo le mali yokuthi ikhampani yasihambe ngendlela eqondileyo ucile ubaba lwani kucele sekwenzeni.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ngiyakhanyela sibili bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele bazi bengalayo indlela yokuthi omama bangakasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile, igama uChris Gande, lilala.